Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 23 Mpalakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abane ukuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le coronavirus elizweni izolo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiyo nthina njengenhlanganiso ye-ATUS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe 16 days of activism against gender-based violence.
Ibandla le-MDCT lithi ikhefu le-Unity Day ebelikhona izolo bekulilanga lokukhumbula ababulawa umbhuqazo wegugurawundi, hathi ukumanyana kwezalwane zelizwe ngoba abemhlubulweni weMandebeleni belokhu befuthelene.
Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukaMgabe labanye bakhe kuzani. Lilanga elokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo owezani kuzaphela yini na.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane weCOVID-19 ubulele abantu abane kuthi abalikhulu lamachumi amabili lambili 122 babanjwa igciwane le-coronavirus elizweni izolo. Ababhubhileyo ababili ngabeMashonaland East, oyedwa ngowakobulawayo, kuthi omunye njalo ngowe-Manicaland. Iningi labatholakale belegciwane le-coronavirus ngabesigaba seMatabeleland South, lapho okulaba ngamachumi amane lambili 42, kulandele abemaswingo abalichumi. Izolo kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa lamachumi amane 1425, kwabanjwa igciwane le-coronavirus abalikhulu lamachumi amabili lambili 122. Asebebulewe yi-COVID-19 elizweni lokhu igciwane le-coronavirus laqhamuka sebengamakhulu amathathu lamachumi amabili alesikhombisa 326. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-ATUS isola ukugwetshwa kwelunga layo unkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Umantshi womthethwandaba weMaswingo uMnumzana Mbonisi Ndlovu ugwebe uChisirimunu ukuthi ahlale ejele kulandela ukutshengisela ngenyanga kaNhlangula kuwonale umnyaka okwenziwa ngamatitshala besethula izikhalazo zabo ezimbalwa ezigoqela iholo elincinyane lokusilela kwezokuzivikela ekumemethekeni kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umantshi ubemgwebe ukuthi ahlale okwenyanga ezilichumi lasithupha 16 entilongweni, kodwa wasusa inyanga eziyisithupha. Inhlanganiso ye-ATUS ithi izazama ngamandla ayo wonke ukuthi uChisirimunu akhululwe. UChisirimunu wayethoniswa ndawonye lomkhokheli wenhlanganiso ye-ATUS uMnumzana Obert Masaraure, yena walahlelwa kachana icala lakhe. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-ATUS unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Ukubotshwa kukaComrade Sheila Chisirimunu yinto engasiphathiyo nthina njengenhlanganiso ye-ATUS, ikakhulu nxa sikhangele ukuthi siqeda kunanzelela amalanga awe 16 days of activism against gender based violence lapho esikhankasa khona ngokuphathwa kahle okwabesifazane lamantombazane lokhu ukubotshwa kashila Tshisirimuno kutshengisela ukuthi amalungelo abo mama awakananzelelwa ngabaphathi ntambo ngoba uComrade Shila Tshisirimuno umuntu akade lwela ababalisi ukuthi bethole iholo elingcono kunje icala lakhe ukuthi nje akhulume ukuthi sikhalela imali engange 520 US dollars kungayisikho ukuthi ulwisane lomuntu kumbe uhluphane lomuntu ukukhuluma nje kuphela ukuthi ngifuna imali ezangiphilisa mina lemuli yami kunje siyinhlanganiso yathu sidabukile ngoba ngomunye wethu ebesikhala laye ebesilwa laye kunje ukuhlukunyezwa kwakhe kufana lokuthi lathi sesihlukumezekile
manje njengenhlanganiso akusoze kubangele na ukuthi abanye besabe ukulwela ilungelo lenu linamatijala
ukubotshwa kwaComrade Sirimuno ngeke siyale ukuthi kuyasethusa kuyasithelela ukwesaba kodwa ukwesaba ulambile asonto asondlela yokuphila nxa ulambile noma usesaba kunjalo uzabo lokho usilwa ulwela ukuthi lawe uthole imali engakuphilisa so ukuthi ubotshi uComrade ubuhlungu abuzwayo lathi siyabuzwa sikhala laye lapha khona udabuka kwakhe lathi sidabukile njengenhlanganiso kodwa asisoze sihlehlele emuva sizaqhubeka silokho sisilwela lokho akade kulwela yena ngoba yena kuyisifiso sakhe ukuthi impi yokuthi silwele amalungelo ethi njengababalisi lemali esiyifunayo ambona ukuthi yena engafisa ukuthi sihlale phansi sithi hayi sesesaba ngoba yena sebotshiwe hayi sizaqhubeka kunjalo
unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Atuz ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo izolo bekulikhefu elafakwa kulandela umanyano webandla lezanu lele PF Zapu ngomnyaka ka-1987. Kuningi okwachiya abanye bezibuza ubuqotho belangaleli ikakhulu isivumelwano lesi ngoba sikufaka mgceke ukuthi ibandla lezanu laginya elezapu. Isivumelwano lesi samisa ukubulawa kwabantu besigaba seMathebeleland lenkabazwe livuyo le-5th Brigade elalisaziwa ngokuthi yigugurahundi. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo wethule amazwi akhe ngaleli langa esithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba limanyanisa uzulu elizweni lonke. Kesizwe amazwi akhe.
Peace building, conflict resolution and management.
Ukudinga indlela zokuxazulula inkinga kumele kube isona siqoqela enhlelweni zethu zokuthuthukisa isizwe. Sifunde ukukhulumisana lapho sithethehlukana ngemibono. Uhulumende wami uzimisele ukuqhuba inhlelo zokupholisa amanxeba alabo abaphanjaniselwa esikhathini sangemuva.
And the boldness to confront the past to bring about healing and closure.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa izolo ngelanga le Unity Day. Kodwa ibandla le MDC Alliance lethi leli langa liyize. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli esigabeni sakoBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Ilanga le Unity lilanga nje elokuthi abezanu babe zenza bona abantu abafuna ukuthi bebambane labanye khonapha eZimbabwe lapha abazenzwa bona ongcwele ngcwele angithi kodwa thina siyakwazi ukuthi izanu yiparty yezigilamkhuba siyakwazi ukuthi vele abalaqinisa siyakwazi ukuthi okwabo ikuzama ukuthi bebambe uzulu amehlo ilanga le Unity Day vele lilanga elokuthi thina siyakhumbula labo ababulawayo ngombhuqazwe lapho ababe ebhuqwe ngababutho ezipra ngesikhathi sempini asebekhwichiza besebenzisa bona laba abakuzanu ukuthi bebe yibo asebekhwichiza ukubulala abantu besindebeleni kukakhulu kubulawa amabutho ezibra. Kwakungabantu abangaphandle ababesebenzisa amabutho wonala e-Fifth Brigade. Yikubona ukuthi sukela from ilanga le-independence i-ANC lapha eZimbabwe abazange bethole i-base. Abantu kanjengabo Chris Hani vele abazange beba abantu abathandwayo kuleli lizwe. Uzananzelela ukuthi into ethiwa ngesikhiwa ama-joint battles. Akuzange kube khona lapho ababehlasela izitha, lapho watholakala izandla lamabutho ANC behlasela izitha. Ngoba phela siyakwazi ukuthi izandla vele yayileyane yayiphambanisa inhlelo ezenkululeko. Yikho ke ilanga leli ngelokuthi sikhumbule laba ababulawayo yibugebengu bukamgabe labanye bakhe kuzana. Lilanga lokuthi sinakane thina ukuthi kambe ukuhlukuluzwa lokhu nguhulumende wona lo wezana kuzaphela yini na. Lilanga lokuthi thina sibe kwazi ukuthi njengamaNdebele ilizwe sizaliguqula kanjani ukuthi sibe lempila kahle. Lilanga lokuthi thina njengabantu besindebeleni sibe kwazi ukuthi lapha singabafelakazi sizintandane njalo ilanga elihle liyeza kodwa ilanga lelo alisilwela namuhla.
Nxa lingathatha indambo zombuso njengebandla kuyini elingakwenza ngelanga leli, lingaliguqula yini kumbe liyahlala likhona?
Nxa singathatha umbuso njengebandla le-MDC iUnity Day leyi ayisoke ibe Unity Day siyabe sizayibiza ngebizo lakhona elamaqiniso ngoba leli lilanga elokuthi sitelana amaqiniso, lilanga lombhuqazwe leli.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Amazwi kaChirowotsa agcizelelwe ngabanye abantu bakobulawayo lesigabeni seMathebeleland abathi iminyaka engamachumi amathathu lantathu edluleyo ngemva kokulotshwa kwesivumelano seUnity Accord umhlubulo weMathebeleland lenkabazwe lokhu ungananzwa kwezentuduko. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
UZulu wakobulawayo ube lombuthano sikhumbuzo sobuhlungu obehlela abantu bemhlubulweni weMandebeleni ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Umbuthano lo owenzelwe eFidelity kobulawayo uqoqwe ngabenhlanganiso yebhethu likaZulu bemanyene labezaphu lamalunga abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra ngenhloso yokukhumbula abatshabalala ngesikhathi sombhuqazo weGukurahundi. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association, INACORA, uthi kuqakathekile ukulondoloza imbali yokwenzakalayo ngesikhathi sombhuqazwe.
Into eqakathekileyo ukuthi abantwana laba abasakhulayo bakwazi ukwenzekala ngesikhathi seGukurahundi bangaze bathatheka ngokuselebrate i-Unity Accord.
Ikakhulu usapho lweZimbabwe sikhalela ukuthi kulapho inkokheli zethu ezimbili ezaziqathile ngaleso sikhathi ubaba uMoyi uJoshua Mqabunkomo lo the late futhi ubaba uRobert Gabriel Mgabe abahlanganisa amabandla omabili iPF zapho lezan PF ukuthi kube into yinye singananzela ukuthi lapha kube iUnity wasongana kulokuxabana elizweni ngalokho ukubambana kwabantu kumbe ubambana kwenkokheli lalawo mabandla kwenza ukuthi kube lokuthula eZimbabwe. Sinanzelela ukuthi kwasonganika kulokuxokozela songazakhanya ukuthi kuyini ukuthi abantu bayangapha empilweni. Siyalibongela leli langa ngoba selisenza ukuthi wonke umuntu azizwe ehamba ekhululekile eZimbabwe kungasela ukuthi ukhangela ukuthi lo uyilokho.
Umnumzana Greta Sibanda ongumgcini sihlalo wevuselela Restore umhlanhlandlela uthi abantu kumele bengabandlululwa.
Injongo Unity Accord Unity Day ibaluleke kakhulu ngoba kuyadingakala ukuthi abantu babambane. Kodwa eqinisweni ukuthi khona abantu babambene yini, uhulumende okhona kumele ukuthi abone ukuthi khona injongo Unity Day iyafezwa, abantu bathole amathuba alinganayo. Ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi Unity Accord ibe into eyamukelekileyo esizweni ikho ke ama authority kalungise khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso yebhethu likaZulu uthi lokho kuqakathekile kulabo abasindayo kumbhuqazwe.
Lilanga lokumiswa ukubulawa kwabantu njalo ngibona ngazathi asitolanga lokuselebrate but lilanga lesikhumbuzo, lilanga losizi eliyakhelwe ngegazi labantu. Kodwa esikufisayo ukuthi ilanga leli kalibekwe ngendlela eyiyo ukuze wonke umuntu ebekwazi ukuthi iZimbabwe imbali yayo ngemva kwenkululeko kwenzakaleni. Ngoba ungabala even lokwavunyelwanayo, kuyavunyelwana ukuthi bayazi ukomitha ukumnisa udlakela akuzange kwaba nodlakela kwaba lokubulawa kwabantu.
Ngimele Studio 7 ikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulomuntu oyedwa obhubhileyo labanye abangamachumi amabili lantathu abalimeleyo ngemva kokugenquka kwebhasi ye-Impala Tours edolobheni leMakado kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet leNews Hawk lithi kulowesifazane oweZimbabwe obenengane zakhe ezimbili abagalule emfuleni uLimpopo ngemva kokugenquka komkhumbi kade bephakathi kwawo befuna ukucapha ukuthi baye kwele South Africa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Yes, salibonani zihlobo zami lapha edaluka ilufane isitudio zokusendukusi. Ngidinga izihlobo zako Zakaria Simango, yena owazalwa ngo-1945 wabhubha ngo-2000 August khona ngapha edaluka. Kusho ukuthi Simango lo ubezalwa eChipinge, ubaba wakhe kube kungusiyabhawa Siyabhawa Simango, umama wakhe kuZamuse Mhlanga. Wayelobhuti wakhe wayebizwa kuthiwa nguJemusi. USimango wasuka kibo ngo-1972, wayasebenza eShangani Mai. Ngicela angabe uyakwazi izihlobo zelezo uChipinge ezawo Simango ngabantwana abadinga ukubelapha eDaluka. Batholakala kulezi namba abantwana abajiwa nguSimango: 071-621-2998 kumbe 077-90-48-145. Ngiphinde njalo: 071-621-2998 or 077-90-48-145. Ngiyabonga ma zingatholakala izihlobo zabantwana sebedubekile.
Yona ke le ndawo le engikhuluma ngayo iseBed Bridge Border Post. Imoto zibambe zisebenzile kakhulu lapha. Abantu bathi banabo 3 days behleli lapha. Kade kufuneka umzamo kuphela ukuthi badlule lapha. Lapha besicela ngathi i-government yeZimbabwe lapha e-border lapha ningathi ngasheshisa abantu bekwazi ukuyodla iChristmas emakhaya. Indlela ekhona laphana inzima kakhulu. Both sides ngathi manje imoto zigcwele ukusuka lezi zizofika ngapha eSouth Africa zingene. Akunandlela yokuthi babazamele ukuthi basheshise ukudlula lapha. Ede sicela ukuthi ngabe i-government, both government bazame ngempela ukuthi badlulise izimoto lapha e-border, e-border e-South Africa neZimbabwe. Bazame ukusheshisa ukuthi abantu bayokudla Christmas nabantu ababo.
Hayi, kunzima mpela, into zama-lockdown ezinzima ngoba isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi abayazi ukuthi ibhendi ingumsebenzi. Ibhendi ingumsebenzi ngoba uyakuhola, uyakusebenza njalo uyakhona ukuphilisa abantwana mawulemuli, uyakhona ukuphilisa abantwana, uyakhona ukwenza noma yini. So ipending ingumsebenzi oqakatheke kakhulu, oqakatheke kakhulu mpela. Njengathi thina mina ekweyami ipendi engikiwo iMlambosi Express Band, ipendi elohlonzi elesithunzi as ama-super legend. So hayi, into engikhalela kakhulu yikuthi i-lockdown le isibulele kakhulu. Lakhona kube ngcono ngokuthi this year asikhonanga ukureleasa i-new CD. Ngaba kuthiwa siyirelizile njengala CD besizothwala nzima, ngoba yakuzokupromota kanjani makunje sokuyi-lockdown, ama-CD athengisa kanjani, akuthengiseki. So into engiyibongelayo yokuthi hayi, kuqondene lo mnyaka esingazange sirelease ngawo, asingaze next year ukuthi kuyabe kunjani, ngoba yiwo mnyaka kumele sirelease ngayo i-new album yethu. Hayi, so angazi impela ukuthi i-lockdown izosiqhubeka isiphilisa kanjani. Hayi, abantu abaningi basenkingeni impela, sithi sodwa amabhendi esenkingeni, baningi abantu abathwele nzima nge-lockdown. So hayi, kahle kahle singathi-ke asibongeni uSomandla ukuthi siyangena ku-2021 siphila noma kanjani, ngoba hayi, i-lockdown le ibulele imisebenzi yabantu abaningi kakhulu 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 kakhulu. So asakwazi impela ukuthi kuyobheda ngani ngalo lenkusasa lethu, kaselaqiniso lalo. Ye, salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Onias Moyo, ibhawunsa leMlambosi. Ya, ngisePlumtree ngaphansi kwendunuba kobhodo. Hhayi, ikorona le yethanda ukusivulalela imisebenzi yethu. Ngoba kwamanje nje mina ngisebenza ebhendini iMlambosi Express Band, silamashows manje kaDisemba, ama-hiring lamanye nje nala ama-free entry. Into ekhona yokuthi ayi, corona manje isithwalela ubhulu, isithwalela ubhulu. Asakhona ukupromotha, asakhona ukwenzani ngenxa yama-lockdown. So ngizobuhlungu kakhulu uma kuzofika uDisemba kuloko kuthiwa lockdown, corona iqhubekela phambili, asakwazi ukuthi sisebenze njani ngenxa ye-lockdown. Thanda ukusibisela emuva kakhulu mpela, kakhulu kakhulu. Asakwazi nokuthi siyenze njani, kunzima nge-lockdown, kunzima kunzima kunzima.
Selibonani ku-Studio 7. Ngifike late, ifoni ngivule late, ngiyaxolisa. Yikuthi nje thina kulezi nsuku mpela kufuneka lisifonele live, lisibuze ezinye izinto lathi sincedise ngombono esinawo. Hayi, ngoba manje masifaka amaphimbo kulezi zinto kuyabe kufuna ngigijime ukuthi kungadli umsuzo wodwa, kanti thina into esizikhuluma zingagcwala amapheji angu-6. So sesingamadoda avuthiweyo entweni ezinye ezithize efanele ezinye lisibuze zwa, sizolitshela lathi silisize emsakazweni. So hayi, ngiyaxolisa, ngibona kade kule meseji ukuthi sikhulume sifakele abantu ama-Christmas ukuthi hawu, Happy New Year le, Happy Christmas. Manje ngikubona manje sokusebusuku ngo-10. Hawu, ngiyaxolisa kakhulu, salibonani lonke madoda, ngumpofu okhulumayo.
Bantu beZimbabwe, ukuhlala phezu kwengqondo lokho izani izalilungisa. Iyavula amakhampani ngani, kade sivula amakhampani ngama-toll gate, ivula amakhampani ngezikolo, ivula lokuzena ngamabheyili, ngoba isehlekile ukubusa ilizwe. Lokho kuyenza ukuthi abantu bahlale besejele eZimbabwe. Phezu kwe-corona abantu babhadalisa, behulumende ababhadala ama-tollgate, babhadalisa bona abantu abavela lapha ngaphetsheya, lapha ebhoda lapha isiminye eminye, bafuna imali kakhulu. Bacabanga abantu bengachapha besiya kwamanye amazwe besiyasebenzela ukuthi mnanka ahlale embusweni. Yazi, abanye abantu yazi mnanka bayazitshela kakhulu, kumele babone ukuthi bavusa ilizwe labo, bengancindezela abanye abantu abasuka besiyadinga imali, bangacabanga ukuthi badingela bona iy'mali zakwamanye amazwe. Khathe sinezitolo bafuna imali zakwamanye amazwe, kodwa kuthiwa kulo baba eZimbabwe, ubaba ungumfazi umnankapa. Yazi, uyazi ehlulekela lo muntu lo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Donald Trump ubikwa esenza imihlangano labangane bakhe esigodlweni se-White House, lapho abazama ukudinga amaqhinga okugenqula impumela yokhetho. abanye babantu okuthiwa bahlangana lo Trump ngabathi uSteve Bannon lo Michael Flynn owasuswa ejele nguTrump ngemva kokubotshwa esetheswa amacala ambalwa. Lokhu kwenzakala uTrump esetheswa umlando wokungasaphathi umsebenzi wakhe ngemfanelo osekuchiye igciwane le-coronavirus selisenza umathanda. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lwe-coronavirus kwelemelika.
Kulezi nsuku umumo uqhubeka usiba mubi. Abaningi abaningi abantu asebebanjwa lomkhuhlane ikakhulu ngemva kwekhefu lele liba khona lapha ngolweze emelika elokujabula nje abantu bebongelakazalanga ukuthi Thanksgiving. Ngalokho sibona njalo ukuthi okuningi inani labantu asebebanjwa umkhuhlane selisala lisanda kubantu babehamba endaweni ezitshiyeneyo bedlula emagcekeni endizamtshina lapha asazi ukuthi kwayenzakalani khonapho ke abanye basebefika befike besiyawuthelela abanye phambili kodwa kwamanje hhayi umumo omubi.
Ke sikhangele ezombusazwe ubona njani udaba lukamongameli Donald Trump okhanya ngani ufuna ukwalela esihlalweni?
Bake bethe esintwini ayikho eyake yafa ingaqhatshanga. Uma isiza kufa iyaqhatsha inkomo ikhabakhabi khabakhabi. Umongameli Trump ngombono wami nje zinhloni zokuthi amukele ukuthi wangqotshwa nguBiden. Kuba yena ungumuntu nje othanda ukuthi yonke into ayenzayo ungumuntu onelisayo. Wayetshela abaningi wathi uzanqoba kodwa ugcineke ngasanqobanga. So zinhloni nje zokube lokho esithi ye ngaqitshelezelwa abantu bengavumi kwathini thini kwathini thini. Okulusizi ukuthi abalandeli bakhe bayamkholelwa khonokho. Yikho abaningi bakhona sebesuka sizothatha sebehamba sebe siyabonakala endaweni ezifana labo Michigan behalada inkokheli zaleyo ndawo esithi lina la qibelezele ekhethweni okuyinto embi ngoba lapha eMelika sikhona nje ezinye indawo zakhona lapho abantu bavunyelwa khona ukuthwala lempopo behamba nje phandle emgwaqweni okusuka kusesabise sonke loba nje thina lapha eMaryland kungavunyelwa lokho kodwa ungahamba endaweni zabo ezifana labo Texas usiya phansi khona leko kubo Michigan lendawo nesifanayo abantu bavunyelwa ukuhamba bethwala impopo sokona abantu yibasebe haladisa abanye besithi laqibelezile okhethwe.
Ubona ngani khona lokhu okwenziwa ngumongameli Trump kuzachiya umhlaba usubheka njani ilizwe leMelika njengoba bekuyilo elingani liyakhokhela kundawo zonke ezibalisa zonezo ezombusazo?
Bakhona bake badlala phandle lapha bathi sokumele amazwe athile ajezise iMelika ngokungaqhubi ukhetho kakuhle. Kodwa engibonayo ukuthi indlela uMongameli Trump aziphathe ngayo asindlela enhle. Lokhu kuyalulaza kuqhakatheka kwalokhu ngesilunga bathi i-democracy. Ngoba i-democracy bakhona abanqobayo, bakhona abanqotshwayo. Oqathekile ukuthi laba abanqotshiweyo bamukele ukuthi banqotshiwe. Kuthi laba anqobile labo baphiwa ithuba lokuthi bangene esitikini bajayive. UTrump layo unqobile ngo-2016 enqobo uHillary Clinton. UHillary wamukela khonokho wadeda uTrump wangena esikhundleni. La sekumele ke enza fana okufanayo. Amazwe amaningi akhokhelwa ngontando kayiphikiswa bayajabula uma bebona lokho kwenziwa nguTrump. Ngoba labo kusasa benganqotshwa bayayala ukuphuma. Awukuhle nje ngeMelika ukuthi ngesilunga bathi khona i-democracy. I-democracy lapha ilempande esijulileyo. Ngalokho uTrump uzaphuma efune engafuni. Kodwa kwamanye amazwe kuyesabisa khona ukungoba abalazwe impande ezifana lalezi ezalapha. So ontando kayiphikiswa bayazihlalela nje. Kodwa hayi sonke simele ukuthi mhlaka 20 ngozibandlela kunyanga ezayo uTrump uzaphuma. Kungene ke uBiden.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseMaryland. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni isola ukugwetshwa kwelunga layo uNkosazana Sheila Chisirimunu owagwetshelwa ukuhlala entilongweni okomnyaka owodwa phezu kokutshengisela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.